Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 11/4/2021 ngupracetis Jeremiah yendabeni zethu lamhlanje.
Sithe sisifika ke sisiya ku village okuthiwa ko Charumbira yiko lapha ke imota ke zakamongameli ezathakwe khona ngabatsha labanye ke omama labo baba ke abebethwela amamatshedi lezingqamu lamatshe.
Abebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa babika ukubana kulabasekeli babo ababhaxabulwe kakubi emashingo namhlanje.
Zakamizi ziyalile asivumelani layo kulezi zathu. Okwakuqala, they should have given us a budget review kuqala sabona ukuthi basebenze njani kule imali ababevele beyicele kuyaqala andivana sivume kule budget ka-2022.
Yizakamizi zakubulawayo zihlangene namhlanje zidlaziya uluhlu lwendleko kamunicipala walelo dolobho e-budget yomnyaka ozayo oka-2022. Amantombazana asakhulayo ahlala e-trainings kubulawayo athole usizo olovele kunhlanganiso ezimeleyo eyeMy Sisters Keeper olwempahla yokusebenzisa nxa besesikhathini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa babika ukubana kulabasekeli babo ababhaxabulwe kakubi emashingo lamhlanje emini ngabasakhulayo abanakanelwa ukubana ngabezanu-PF. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni olotshwe enkundleni ye-Twitter, isikhulumeli se-MDC Alliance uNkosazana Fatsayi Mayere uthi abasekeli be-ZANU-PF balimaze iqula likaJamisa elikade lisiya emaswingo lapho obekumele ayehlangana lenkokheli yalesi sabelo. UMayere uthi abantu laba baqale ngokuvala imigwaqo ngezigodo emangweni owe-Charumbira bevimba ukuhamba kwezimota zabe-MDC Alliance andubana babhaxabule kakubi abantu abakade besezimoteni esithi abanye babo abatshayiweyo base sibhedlela sikhuluma nje. Umsekeli kaMayere umnumzana Gift Osalo Siziba yena obeyiphekezela uChamisa uchasise ngokwenzakale emaswingo.
Sikambe lo mongameli ukuyahlangana le labantu esihlangana labo ngaphansi kohlelo lwe-Citizens Convergence for Change lapho esihlangana kuna lamavenda lamateacher labantu bonke abatshiyeneyo esibaqoqayo ukuze silungiselele indaba yokubana izizukulwane zeZimbabwe zibe lomanyana ukuthi ilizwe leZimbabwe liye phambili. So sithe sisifika ke sisiya ku village okuthiwa ko Charumbira yiko lapha ke imota ke zakamongameli ezathakwe khona ngabatsha labanye ke omama labo baba ke abebethwela amamatshedi lezingqamu lamatshe.
Uthi kodwa uChamisa kazange athintwe ngoba ubengakafiki kuleyo ndawo ngesikhathi kusenzakala lokhu. Uthi abantu athi ngabasekeli be-ZANU-PF abangaba amakhulu amabili bebexabalala besithi uChamisa angeke aba lomhlangano emaswingo ngoba nguye owatshuthezela izijezo zomnotho elizweni. Uqhubeke esithi iningi likaZulu liyakwazi ukuba uChamisa nguye umkhokheli oqotho kungakho abe-ZANU-PF bezama ukuvimba ukwenza umsebenzi wakhe.
Ngiphumise mina izithombe ezitshengisa ke ukubana ke imota zikapresident zitshayiwe njalo ke laba abagcina upresident abe-security bahanjiswe esibhedlela. Ngikhuluma njengamanje lapho ke aba-attacke khona imota kamongameli okutshengisela ukuthi abantu laba bebezimisele ukubana ke belimaze umongameli webandla le-Movement for Democratic Change. But thina siyaphambili siqhubekela ke ngohlelo lwethu elokuthi sihlangane ke labantu abatshiyeneyo ukuze siyakhilizwe siyephambili. Yikho ke okwenzakalayo nxa likwazi ukuthi ubana ke uJoshua Nkomo wahlangana lezo nhlupho.
Kule mfanekiso lamavidiyo aphume enkundleni zokuxhumana ezebulenjini aveze lokhu kusenzakala kodwa kungacaci ukuba abantu laba ngabasekeli be-ZANU-PF loba hatshi. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthe kungamanga ukuba abasekeli beMDC Alliance bachayiwe esithi lokhu bakwenzele ukutshengisa ummeli weUnited Nations unkosikazi Elena Duan ozabuya kwele Zimbabwe ukuzozibonela ngawakhe isimo esidalwe izijezo zomnotho uhulumende athi zethethwa ilizwe ngamazwe angentshonalanga. Kodwa omunye wabatsha weZANU-PF emela icula leDCC ubandlaleli umnumzana Munashe Mdutsa uthi okwenzakale emaswingo akulani leZANU-PF.
Ukuthi abantu bengachayana bebodwa besenza ipolitics zabo ezokulwelana amabizo lento zabo abazenzayo phinde bethi iZANU-PF yenza njalo kusuka kusenze thina siswele ukuthi kanti bamini beningaphi. Bathi nxa bebizana berecallana from parliament bathi thina iZANU-PF yenza khonoko, bethi nxa bechayana njalo bethi iZANU-PF yenza lokho. Yonke into nje yenzakala ebandleni labo sebesithi iZANU-PF. Asakwazi ukuthi thina iZANU-PF ingena ngaphi kubudlwangudlwangu esingundengundi esenzakala epartini yabo. Hayi, thina asingeke sakhuluma anything ngendaba leyi ngoba yibo abakwaziyo kade bekwenza khona ngale maswingo. Lokuthi kade besemaswingo ambone ukuthi ibandla lingabe lile ndaba lakho, ngoba iZimbabwe indawo edemocratic evumeza wonke umuntu ukuthi ayenza akufunayo.
Unkosikazi Elena Duan uza kwele Zimbabwe mhlaka 18 wayona lenyanga, lapho azahlala khona amalanga alichumi ebona isimo selizwe. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyati utshele intatheli izindaba ukuba kabakatholi umbiko ngalokho okwenzakale emaswingo. Ibandla leMDC Alliance lithi ukuchaya kwabasekeli balo lokhu kungenxa yokuba uhulumende weZANU-PF uyesaba uchamisa ngesikhathi ilizwe selungisela ukhetho olomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku shortwave.
Uthe kusiya tshona usuku lwayizolo, inani labakade sebehloliwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo inyakenye beselikunkulungwane ezedlula ezilikhulu 131,796, okugoqela abantu asebegule basila kulo mkhuhlane kunkulungwane ezedlula ikhulu 125,228, kwafa inkulungwane ezidlula ezine lengxenye 4,637. Kunje leZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili babo 2.4 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke omabili. So elwela amalungelo oluntu eye Women Institute of Leadership Development leza kamizi za uBulawayo eye Bulawayo Progressive Residents Association bahlangene lamhlanje eBulawayo Club behlaziya uluhlu lwendleko kamunicipala walelo dolobho ebudget yomnyaka ozayo uka 2022. Anastasia Ndlovu we Studio 7 usethulela lolu daba eBulawayo.
Akamizi zakoBulawayo ziyalile ukwamukela ibhajethi kamunicipala yomnyaka ozayo, zisithi uqansa kwesilinganiso senhlawulo yemithelo ngamakhulu edlula amabili ekhulwini i-216% sikhulu kakhulu, njalo iningi labo kaliyenelisi ngoba iholo labo liphansi kakhulu kwabalutshwana abaqhatshiweyo abanye bengabazisebenzayo. Isakhamuzi sakoBulawayo ohlaziya ngezomnotho umnumzana Ntokozo Chuma uthi ukhansili kazame elinye icebo ukubuthanisa imali.
Irate le abayifakayo ye 216 inenge kakhulu nxa ingaphoswa isiphoselwe ebantwini kanye. Esikucabangelayo thina njengabantu abacubungula ngezomkhono welizwe sithi nxa bayehlukanise ngezigaba ingabuyi ka 1 ngemva kwenyanga ezine ibikhwela ngezigaba ngezigaba kuyaphushina ama residents kulokuthi kuhle kukhwela ka 1 kungakhwela ka 1 kulakhona lokho okwethusayo umuntwini ukuthi ngizayenelisa kumbe ngingenelisa umuntu ahlabula we depression.
Ugcina isihlalo yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi uZulu kazange efake imibono yakhe kubudget ka 2022.
Ibudget yakwaBulawayo ka 2022 ikho libona sihlangene lapha silama councillors lama stakeholders ama residents iyayithe ukuthi kulokunanzelela ukuthi iconsultation ayizange ibe leyani yafinyelela abantu bonke. Ngokunjalo ke lathi njengabantu singabe sidinga olunyulwazo olungaphandle lama councillors bananzelayo njalo ukuthi labo so ma technocrats so ma experts ndaba ze budget. Kuyiko sidinge expect ukuba nayo kuyizochubungula ibudget ebantwini sixoxisane ngayo bese sibona ukuthi nxa sithi iqondile sibe lezizathu nxa siyaqondanga sibe lezizathu yikho ke sibona sikhona lapha and leqiniso ukuthi ngemva kwalomhlalo kuzaphuma kube segcene ukuthi kambe ibudget ngaba kanjani njani qhubeki siyaphambili.
Isakhamuzi sakobulawayo uKethiwe Chuma uthi ibudget ka2022 bayalile njengezakhamizi.
Zakhamizi ziyalile azivumelani layo kulezizathu. Okwakuqala they should have given us budget review kuqala sabona ukuthi basebenze njani kule imali ababevele beyicele kuyaqala andivana sivume kule budget ka 2022 and njalo i percentage abakhweza ngayo it's way too much. Izakhamizi vele zehluleke ukuthi zibhadale yona le the current one engakakhwezo.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo esihlala ku ward 5 unkosazana Saruzai Nyandoro uthi bajikelwe i budget.
Indlela esinikezwa ngayo i budget indlela eyokusijikela i budget so at the end of the day no one understands what goes on here. Akula okwaziyo ukuthi ibudget le ihamba njani isuka ngapi yanga. So ekugcineni umuntu wonke uyalwisana le budget ngoba asikwazi ukuthi kuphakathi kwebudget kulani.
Ukhansela ka ward 17 emele lo ward 19 unkosikazi Sikhululekile Moyo uthi ibudget ibuye kwangabi lokuzwana phakathi kwamakhansila lenkokheli zekhansili.
Ibudget ka 2022 ifike ngesikhathi njalo ibuye sangazwanani sisekhansilini kubangelwa ukubana besiqale sikhangele ukuthi singamakhansilas presentwa kithi sicubungule ingakayi ebantwini kodwa ngendlela yokuthi sithe sisakulungisa lokhu sabona council management sikuflyte kuma WhatsApp kuma constituency kuma wathethu sayithatha sazi ukuthi abantu bathini kulokho abantu bakwala bathi hhayi bayamukela.
Umsekeli kameya wakobulawayo uCouncillor Mlandu Ncube obekhona emhlanganweni lo ucele ukuba izakhamizi ukuba zisebenzisane labo councillor balungisise ibudget le.
Budget sithi hhayi zakhamizi asibambaneni sithuthukise uBulawayo. Sibone namhla into engaziyenzakala ukuthi amakhansela ayacela labo abazi ngezomkhonomo ukuthi beyihlazi. Sesiyihlazile hayi sesizwene nezakhamizi okusho ukuthi sesizayenza khona kwesikuzwileyo khonapho.
Ibhajethi kaBulawayo eyomnyaka ozayo oka-2022 iqakathekisa umsebenzi wamanzi lapho eyabele khona amadola edlula ibhiliyoni eyodwa 1.164 billion. Uhlangothi lwezempilakahle kufakwe amadola lawo edlula ibhiliyoni eyodwa 1.207 billion. Emsebenzini wokudonsa kwamanzi angcolileyo laphuma ezambuzini kufakwe izigidi eziphose zifike ibhiliyoni i-941.5 million. Emsebenzini wezindlu kufakwe izigidi ezedlula amakhulu amane amadola i-402.6 million. Umunisipali wakobulawayo wethule ibudget ayihlelileyo yomnyaka ka-2022 yamadola angaba ngamabhiliyoni ayi-16,834,864,215 billion. Esola izakhamizi zisithi imithetho yokubhadalela leyo budget kayizenelisi njalo uyihlele eyedwa engakhulumisananga loZulu njengenhlala yenza. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulabanye abantu abeZimbabwe abalomcabango ukuthi awuqhakathekanga kangako ukuba amabandla aphikisayo aweZimbabwe amanyane lamanye ukubumba umanyano ukuze anqobe iZANU-PF ngokhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa elizweni ngomnyaka ka-2023. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abafisa ukubambana labanye amabandla bathi akusoze kuguqulwe indlela okwenziwa ngayo ukhetho amabandla aphikisayo angamanyana ngesikhathi sokhetho. Ofisa ukungena esikhundleni sikasibalukhulu webandla leZaphu uMnumzana Mdolisi Hanana uthi amanye amabandla aphikisayo adlelana leZANU-PF.
Asivinjwa ukuthi khona abantu bafuna ukunqoba iZANU ngoba akhona amanye amabandla futhi lawo asekele iZANU, akhona amabandla athandana leZANU. Okumele sikunanzelele ukuthi abantu kumele kubabambanise yikuthi bona bafuna ukwenzelani ilizwe ngaphandle kokuphikisa iZANU. Okwesibili kwakhona, iZANU siyamangala vele nxa iwina ngoba umuntu owinayo angikhole ukuthi angatshaya abantu, angangena abantu ezindlini ebusuku, angabadubula. Khathi sikuvalwe labafuna ukuphikisa ngama-protest abavunyelwa kuvalwa nge-COVID. Kuyatshengisa khonoko ukuthi iZANU kayela support esicabanga ukuthi layo kayifuni ukuphikiswa. Ngenxa yakhonoko ke ama elections wonke abuya eveza ukuthi iZANU kayithandwa. So nxa sebe winile bona bengathandwa akulanto esingayenza. Uzananzelela ukuthi uDexter Nduna wadliwa kodwa wahamba e-court ngemva kokumemezela ukuthi uwinile wawina kwathiwa nguye owinile yena edliwe. Angikholwa ukuthi kukhona esingakwenza. Bakhona abe-MDC labo bathe sebedliwe bakhonona bangena emgwaqweni badutshulwa basuka lapho baye emakhothi bafika badliwa.
Uwanana uthi ukubambana yokuchitha isikhathi.
Ukubambana kangikholwa-ke mina ukuthi kuzayenza ikhothi izwanane labantu. Ukubambana kangikholwa mina ukuthi kuzayenza ukuthi amasosha angadubuli. Kodwa okumele sikwenze abantu ku-ground ababe yibo ababambanayo ukuthi badifende ivoti yabo ngemva kokuvota. Yikho embona ngalo kungasinceda. Bayelala khona bokuvotwe khona kubalwe kuhle labo bekhona abantu. Kungabi lobutsotsi, kungabi lobugwelegwele. Bame lezibindi nxa kuqiliwe asingene nini emgwaqweni sitshengisele ukuthi intando yabantu kayenzakalanga. Yikho embona ngalo kungasincedisa. Ukubambana ngokwamabandla epolitiki esikhathini esiningi angikholi ukuthi kuzaphathisa njengoba sibona abanye sebebambane leZANU baya kuPollard kudingwa idlelo.
Kodwa uSenator Galipan Mpugeni yena uthi kumele amabandla aphikisayo amanyane.
Kule saying le ngesilungu ethi umuntu oqhubeka esenza into eyodwa kodwa ecabanga ukuthi ngaso zonke isikhathi uma yenza le nto uzothola imphumela ehlukeneyo kulale yakuqala. Leyo yiyo ke i-definition yokuthi umuntu lo uyagula ingqondo kudinge engutsheni. So ongabheka sehlukene singamaqembu aphikisanayo ngo-2018. Even before ama-results, yikubona khona ukuthi akula into edinga ukuthi abantu bayenza phandle ukuthi abantu babambane. iZANU ne-2/3 i-majority ifaka imithetho nje eyinye oyibonayo ukuthi le mthetho ayizukuhamba ephikisana nomthetho esisekelo esawuvumelanayo. So hayi kumele amaqembu abambane aphikisanayo.
Ibandla leZaphu kukhanya engani lilakho ukubambana lele Mthokazi Republic Party kuthi LMDC Alliance lingamanyana lamanye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo kodwa kuzakude phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland nginguGibbs Dube.
Live Talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe nohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni eye-COVID-19 vaccine. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ingxoxo Ingcwethi zomsebenzi wezenotho ezintathu zakwele Melika ziphiwe inhlonipho yesicoco se 2021 Nobel Prize kulomsebenzi. U-David Card we-College in LA University of California at Berkeley, u-Joshua Angrist we-College in LA Massachusetts Institute of Technology, lo-Guido Imbens we-College in Stanford University bathole lesi sicoco ngomsebenzi wabo ukucubungula imbangela yengozi esidalwa ngabantu benganakaneli. Inkampani yendizimachina yakwele Melika e-Southwest Airlines ibhekane lodubo lokumisa ukuphapha kwenkhambo zendizimachina eziyinkulungwane eyodwa ngempela viki edluleyo. Imbangela yalolu hlupho inkampani le ithi ikusilela lako kungasebenzi kuhle kohlangothi lwabawondisa ukusukuma lokuhlala kwendizimachina ezilindweni kanye lomkhathi obungamuhle. Abantu abalichumi lane bakwele Burkina Faso sebeqalile ukuthonisiswa ngecala lokuba phakathi kwalabo abaqoqa ukubulawa kwangumongameli walelo lizwe uThomas Sankara. Leli cala liqale ukuthoniswa ngomvulo ngemva kweminyaka engamachumi amathathu Sankara wadutshulwa wabulawa lapho kugenqula umbuso wakhe kusihlakalo esababazwa ngabaningi ngaleso sikhathi. Ngemva kwevike kwenzakala ingozi yokudubuka kwempompi ethwala amafutha ezimota ehamba phansi emanzini emkhunjini wolwandle ngesanzi yesigabeni California. Isiphathamandla zalelo sigaba sithi umonakalo wokuchitheka kwalamafutha awumkhulu kangako njengalokho obekunakanelwa. Abohlangothi olwe Coast Guard babika uba ngabe kuchitheke amalitha angaba zinkulungwane phose alikhulu 95,000 liters kusiya kumalitha angaba zingxenye yesigidi 500,000 liters.
Amantombazana asakhulayo ahlala eTrainings wobulawayo athole usizo oluvele kunhlanganiso ezimeleyo AMI Sisters Keeper olwempahla yokusebenzisa nxa besesikhathini. Obathabile Masuku weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso AMI Sisters Keeper eyakobulawayo isungule umkhankaso wokuncedisa abasakhulayo ngemfundiso lempahla yokusebenzisa lapho besesikhathini okungela mbadalo. Lokhu kungemva kokunanzelela ukuba ubhubhane lwe-COVID-19 lusuke lwahlasela intsha ekutholeni imali yokuthenga impahla zokusebenzisa esikhathini ngoba abanye abazali behlezi isikhathi bengasebenzi, kwathi abanye balahlekelwa imisebenzi okudala ukuba bengenelisi ukunakekela imuli zabo ngokugcweleyo. Umnumzana Adrian Moyo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso AMI Sisters Keeper uchasisa kabanzi ngalokhu.
Uhlelo lolo lusungule ngemva kokunanzelela ukuthi abantwana abangamantombazana abaningi phakathi kodubo lokuthi njengoba abazali bengasatholi imali eyeneleyo sokudale ukuthi abantwana bengasatholi. Yikho ke ngasengihlala phansi labangani bami bangiphathisa ukuthi lami ngenelise ukuthi ngithenge lawo maphetsi ngiqalise ukuthi mbasize.
Unkosikazi Beatrice Ndlovu umqeqeqi kunhlanganiso AMI Sisters Keeper uthi ngokuswela abasakhulayo bengagcina bewela ezimeni ezingabafaka engozini yokudlwengulwa.
Selabo anti like kudala sane ngoba nxa sikhuluma basikhangela njengabodade wabo ukuthi uyakhuluma ekhululekile ulakho ukuthi abuze kule ndlela ezinye ezibuhlungu njalo kulamanye ama perpetrators angaba abantu abadala ongathatha iadvantage ngomntwana lwana ngoba uyaswela abona ukuthi for ipacket lama pads ngcono ngisebenzise umntwana yena lo. So lapho siyakubonisa kuma pads.
Osakhulayo unkosazana Nokuthula Nkomo ukhuluma ngenhlupho abahlangana lazo nxa besesikhathini.
Sinenza amankazana sibese ama challenges amaningi especially nxa singena kuma menstruation besikhali bakwazi ukuthi ngama pills and siyadla ama pads siwathola nzima abantu esihlala nabo abasebenzi sometimes hlalo.
Unkosikazi Melisa Sibanda, umhlali wakobulawayo, ukhuthaza uhulumende ukuba afake ezikolo inhlelo zokuthunga okokusebenzisa nxa besifazana besesikhathini.
Nxa sikhangele indaba zokungena esikhathini ngibona uhulumende wethu esaselomlando ngoba khathesi amaphethi intengo yakhona iphezulu ye-100 bond okuyimali vele engakwaniswa umuntu wonke. So besicela ukuthi maybe siphathiswe ukuthi kumbe abantu bebekwanisa ukuthi bazithungele lawo areusable maybe inhlanganiso zabo mama lazo ngazinga ngenela khona lapho ukuthi khona zisiphathise wonke umuntu vele ongumama abe le skills ona leso esokuthunga amaphethe kumbe vele kuhle ufakwe even iprogram yona le esikole ukuthi abantwana bonke abangamankazana bayafundiswa ukuthunga amaphethe ukwenzela ukuthi bangaqini sebesebenzisa izinto ezingabafaka engozeni yemikhuhlane engabe chiyeni.
Umnumzana Thembelani Sikhosana umongi uchasisa ngokubaluleka kokuhlanzeka ngesikhathi abesifazane bese sikhathini.
Akufanele umuntu abe kwazi ukuthi ugeza njani asuke phambili esiya emuva ukwenzela ukuthi engathathi ingcekeza evela ngemuva eyisa phambili. Okunye njalo yikuthi abantu basebenzise isepa abayijwayeleyo kanye lokufungafaki iminwe phakathi ngoba kulakho ukuletha imikhuhlane. Okuqakathekileyo njalo yikuba lokho abakusebenzisayo kungabe kungamaphezi loba yini bakukhiphe ngemva kwamahola amane kusiya kwayisithupha. Igazi lilakho ukuthi nxa lingaphuma emzimbeni lihuge igcikwane kumbe ingcekeza. Ingcekeza le yiyo esingadala imikhuhlane.
Ngomnyaka ophelileyo unkosikazi kamongameli welizwe umama Auxilia Mnangagwa ngenhlanganiso yakhe e-Angel of Hope Foundation ebambane lebandla le-Latter Day Saints basungule uhlelo lokufundisa uZulu ukuthunga ngamalembu impahla zokusebenzisa nxa owesifazane esesikhathini. Lokhu kulakho ukwethula umthwalo wokuthenga nyanga zonke njalo kwethule umthwalo kulabo abaswelayo abangenelisi ukuthenga lawo awezitolo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Wezemidlalo abaqeqetshi beqembu labesilisa elimela ilizwe emidlalweni wenguqu bakuthazwa ukubana balungisise amaphutha abawenze ngomgqibelo ukuze iqembu lama-Warriors linqobe eleGhana emdlalweni wakusasa. Kubika intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje.
Iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3-1 ngeleGhana ngomgqibelo wedlileyo njalo iningi labalandeli bomdlalo wenguqu bakhale ngokuba umqeqetshi uNorman Mabheza labasekeli bakhe behluleke ukusebenzisa kuhle abadlali. Osakhulayo uButhelezi Ndlovu uthi iqembu leZimbabwe linganqoba nxa kungalungisiswa ukumiswa kwabadlali enkundleni.
Ama-Warriors kumele alungisise from the back laphana befake uMnetsi and Teenage Hardaway I think bengakhombayina well. Then ku-right back I think is the problem njengoba labona laphana uDarikwa wayenze enye iphasi yayingekho right yagcina ikhozi ukuthi ibe yigol. And then sibe sesizabuya ku-midfield asila playmaker ocreatayo laphana. If we are losing khona lokho engichoyo lethemba ukuthi bazayiwina plus up front Doksibtiza and Knowledge Mzona they did well.
Ngomgqibelo abaqeqeshi beqembu lama-Warriors bamangalise uZulu ngendlela abamise ngayo abadlali enkundleni kanye lokuthiya phandle abakwenze uTeenage Radebe yena odlala mihla yonke kuqembu lakhe elizweni lase-United States of America waze wangena umdlalo ususiyaphela. Iqembu leZimbabwe lihlezi emsileni wengalane imiklomelo yeswa sika Group G lile mklomelo owodwa eliwuthole lize libe Chiki lobhanqa 0-0 leqembu leBafana Bafana elase South Africa. Emdlalweni walwesibili linqotshwe nge-1 kanyangele Ethiopia okuyimpumela edale ukuba umqeqetshi oyisizalwane zelizwe laseCroatia uDravko Logarusic axotshwe umsebenzi. Isikhundla sikamqeqetshi siphiwe uMabheza yena obezibambe esidukwini ngomgqibelo lapho umdlalo ophele iqembu leZimbabwe linqotshwe ngeleGhana nge-3-1. Kusele imidlalo emithathu kugoqela lowakusasa okumele iqembu lama-Warriors liyidlale kumkhankaso walo wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni leKhatha ngomnyaka ozayo. Njalo kumele linqobe kuyo yonke yomithathu ukuze liyale lokhu elilethuba elokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngama-runs angama-2.85 emdlalweni wesine njalo ngokucina kumncintiswano we-One Day International ebeludlala lele Ireland. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Ireland linqobe leZimbabwe nge-3-1 ngemva kokuba eleZimbabwe linqobe emdlalweni wokuqala kwathi ele-Ireland lanqoba kwemithathu elandele lapho. Iqembu le-Ireland yilo liqale ukutshaya ibhola namuhla labuthelela ama-runs angama-312 lilahlekelwe ngabadlali abathathu 312-3. Kuqembu leZimbabwe seliphendula liphelelwe ngomphako selenelise amaranzi angama-227 lilahlekelwe ngabadlali abayithoba 9-2 7 for 8. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Singeke ehlukane izihlobo kodwa esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abebandla le-MDC Alliance ekhokhelwa uMnumzana Nelson Jamisa babika ukubana kulabasekeli babo ababhaxabulwe kakubi eMashingo namhlanje. Izakhamizi zakobulawayo zihlangene lamhlanje zihlaziya uluhlu lwendleko kamanisipala walelo dolobho eyebhajethi yomnyaka ozayo oka-2022. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah isithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.